unkosikazi kabhuti wasebaphendule batshela ukuthi hayi ngala sasizela lokuthi ngabe ngingaphi njalo uthe qhubeka esithi ukuthi imibuzo yakhona le ifuna ukukhokhisana ngayo iminjana lingeke lasitshela bathi imibuzo yakhona ifuna mina mathupha ababonisa isithupha sakhe wala wathi kudala amaphoyisa efika endlini laphane bahlukumeza hayi behlulana ke nje kanti kunsuku ezidluleyo futhi kwafika abanye abasayinise umnewethu engumlandelayo i-affidavit ukuthi kavume ukuthi sizalwa sonke ungumfowethu kodwa kangihlali khona ngale ndlini ephumula so ke abemuli yami bayakhathazekile ngalesi senzakalo ngemva kokubana mhlaka 10 kamatshi endlini entumbani kimi bafika behlomile bephelele amasosha lamapholisa labanye ababengekho ku-uniform okwakusobala ukuthi babelande ukuzongikidnapha kumbe ukuzongibulala siyezwa futhi ukuthi bayabhoda kubomakhelwane befuna ukuzwisisa ukuthi kambe ngabe ngiyabonakala yini entumbani sePhumla North ukuthi bethathise umoyana kanti okunye futhi engunanzelayo ukuthi la bantu bethuswe ukuthi ivike elipheleleyo ngiye ngavela ebadaleni ekhaya esigabeni sakithi eGwandavele kubahlukumezile mhlawumbe ukuthi bebone ukuthi ngiyaqhubeka ngisenza ama-programs ami
manje ubona ungani uzahlala ulokhu ucatshile na kumbe sikhona isikhathi ozaziveza uzinikele emapholiseni
kahle kahle babugande ayisikho ukuthi ngicatshile lokhana ukuthi angiveli ungananzelela abantu bengananzela amafoni amayasebenza kutshengisa ukuthi ngikhona lapha kwelakithi kwela komthwakazi kodwa into engiyalayo yikuthi ngibe sendaweni lapho abangangithola khona ngoba engunanzelayo ukuthi ekungitholeni kwabo angikwazi ukuthi bafuna ukungenzani but okumqoka kathesi ukuthi bangabe befuna ukungibulala kumbe befuna ukungikidnapha nginyamalale njengalokhu vele izanu isaziwa ngakhona lokho so kokucatsha amalunga enhlanganiso yami engisebenza labo bayakwazi ukuthi nxa bengifuna banthola njani njalo lami ngiyakwazi nxa ngibafuna ngibathola njani njalo eminye imihlangano sesiyenza ngobusuku kwezindawo even emakhaya siyahamba siyekhuluma labadala sibabonise ngoba abadala sebesibiza indawo zonke emakhaya so ngokunjalo hayi nxa ithuba selifikile lokuthi ngiziveze sibili lawo bangibone bhadla weza sokule mihlangano emikhulu ngizaziveza ngoba engikwaziyo ukuthi angilacala icala lami ngifela kuphela ukuvula abantu bakithi bakomthwakazi amehlo lokubabonisa ukuthi isitha sethu esikhulu iZANU-PF lokuthi sokuyisikhathi sokuthi imthwakazi ikhululeke izimele yodwa lokho esikuthi ngesilungu yi-self-determination kuyamangalisa indlela abangidinga ngayo
manje umsebenzi webandla uqutshwa njani ngesikhathi lesi wena ungekho emphakathini
umsebenzi webandla uyaqhutshwa babagandi ngoba imthwakazi Republic Party asomqondisi moyo imthwakazi Republic Party libandla labantu bakomthwakazi okuyikuthi lilama structures abantu bonke abakhona kathese ebandleni bengabeku leadership roles lama members babhizi bayasebenza bayasabalele ba recruit abantu bafundisa abantu ngokuqa akatheka kokuzilwela thina la ngokuba khipha uvalo abalalo abalufakwa iZANU-PF ngo-1983 kusiya ku-87.